nazone zakhamuzi ebethi kukhangele bese kukhangelewe yikuthi ifunda futhi sinanzelela ukuthi amakhansila lelidolobha abasela mandla abasebakho kokuyithola lelidolobha njengabantu esabakhethayo ukuthi ngama-6 fathers ethu. Yona nalinto kuyokwenzeka miza khandekile kabiza umhlangano kabiza namapholisa lalo nenhlanganiso yabona babantu ngoba bathi bona ngabe-ruling party. Lowo mhlangano kawusaphumelelanga, bafika bathi bona kabakhulumi nxa omkhulu wabo engekho, i-chairman ye-province labanye. Kwaba yisisizathu esingayiphambili ngalowo mhlangano. Kwakhomba mhlophe ukuthi ababawa amandla bakhona bala mandla kokutho nokwenzakala kuleyo lidolobho nanxa likhangelekile.
Njengenhlanganiso lina kukhona eliyake likuxoxisane ngalolu daba?
Ngibabaze kakhulu, sixoxisane ngakho kakhulu ukuthi khona sekuyaba yona lipile futhi ukuthi ilizwe leliphela selibuswa kumbe seliyi-one party state. Now ilo mhlangano sizawuhlala njenge-executive council yeproper sizaxoxisana ngakho babani kakhulu ukuthi nakunje hayi ekhansili yakobulawayo useeliyiphathi.
Kahle kahle kuyini abantu abakusolayo ngalabo abathengisayo laphana?
Baphiwa izindawo abantu abathengisa edorobheni kuyo yonke imigwaqo. Labana bafika bezihlabise indawo lapho abazihlabise khona, akekho omunye ongaziyo langakibo ongaba khonapho. Isiphendule leso sithi kumbe lokho kugabanyana kuse kube yi-territory yabo. Uyabona ububi bakhona, bona babonakala sebekhona abadluli kukhansili ukuze belapha abathengisela khona. Yinto kuswelakala kakhulu bayithina njengezakhamuzi kasikhangeleli ukuthi kube nabantu okuthiwa bahlezi laphana nebathinde laphana ngokuthi ngabavela kuliphi hlangothi kumbe inhlanganiso.
Kuyini elibone ngani kungenziwa ukuthi udaba lolu luphethwe?
Ngibona ngani na isithi khansile menezela umhlangano wamazendazi yela ngelithile ngibize zonke inhlanganiso lamazendazi wonke abuye kube labanye abantu ababuyayo bethi kuyona kumhlangano thina kasikhulumi izitho ngaphandle kubuye ubani wangakithi. Isithembiso izile layo yalolonga kwasala nje abantu bezivuza ukuthi kambe lokhu akhuluma ngami ukuthi bakwenzakale iqinisile yini kuvuzivele engaphilanga kulaba abakhangele umulawayo kulelo gaxa leleyo phati yabo. Yikho la kwamehlula ngoba ngemva kwakhe isithembiso kakukho kwasala kuthepha kumbe okathethayo. Umulawayo kasiyomuntu wokubisana kumbe wezawozeni kuyabe sekumele ukuthi isale phansi labo nabo abakhulu abakhiwo yilabo bantu ukuthi bona kabayizi likho lwana ongafoni. Yikho sesekukhalelile ukuthi imbizo kumbe sinyeke ngoba sibonane layo ngayiphi indlela evumayo ukuthi sibonane layo.